Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ulambulela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 31 kuNtulikazi 2022 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Umphathintambo ohlangothi lukahulumende olubona ngezisebenzi uthi uzokwenza umhlangano omkhulu kusasa lezisebenzi. Izisebenzi ezikhala ngeholo eliphansi zithi awusuze ubancede umhlangano lo. Sebedlela evalweni abadabuka eZimbabwe abesaba umkhankaso we-Operation Dudula kwele South Africa. Salathulela ezamasiko ezabatsha nezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa kulo msakazo. Umnumzana Paul Mavima ophethe uhlangothi lukahulumende olubona ngezisebenzi uthi uzakwenza umhlangano omkhulu kusasa eHarare lezisebenzi lapho bazakhulumisana khona ngezikhalazo zabo. UMavima uthi uhulumende ufisa ukuba bekhulumisane kahle ngeholo lokunye okubahluphayo okuqela izinto ezijeneyo.
The purpose of the meeting wajonga kambemiri is for government to sit down with all worker representatives within the public service, in fact, within the civil service, be it teachers, be it the general civil service in various ministries, in order for us to find a common position as to what is possible given the economic situation as well as the fiscal situation.
Injongo yomhlangano lo ukuthi sihlangane lezisebenzi zikahulumende ezinjengababalisi labanye ukwenzela ukuba sizwane sibili ngababhekane lakho njalo lokuthi singenza njani ngakho ngesikhathi umnotho welizwe ugugudeka. Ngibona engani singenza njalo sizadoza ndawonye.
But we are pushing for moderation on both sides so that we can eventually get to the stability that we want, general economic stability, currency stability, and with that, it will mean that as we go forward, our own currency can be a currency that people have the confidence in, and it can be a currency that can sustain wages and salaries.
Uhulumende ulakho ukulungisa lokhu ababhekane lakho ngendlela ayenelisayo. Sizama ukuba sonke sidlelane kahle. Sahlaziya lokugugudeka komnotho ukuze sibone ukuthi imali yethu ingasetshenziswa ukubhadala iholo lezisebenzi. Okwesikhathi eside kungaguqulwanga indlela abahlawulwa ngayo. Sizasebenzisa imbuthano yonke yezisebenzi labaqhatshi ukuze silungise okuhlupha izisebenzi.
The workers, industry as well as government.
Umnumzana Paul Mavima uphethe uhlangothi lukahulumende olubona ngezisebenzi. Bekoka le Studio 7 eseHarare. Umnumzana Neva Nyawunzi okunhlanganiso yababalisi eProgressive Teachers Union of Zimbabwe uthi akusuze kuphume okubambekayo emhlanganweni lo.
Ikudlalisa isikhathi kuphela because kuma meetings wona lawo kukhanya akula lutho okuphumayo. It's just a repetition ezinto ezihlala ziyenzakala every time and again. So thina njengababalisi uyathenga ukuthi hayi lapha sidlalisa isikhathi sike safaka kudala izikalazo zethu zama-demands but kukhanya ama-demands angikhona vele bona abakayenzi anything okwakathesi.
Lizakwenzani?
Bazahamba vele ama-representatives ukuyohlangana laye but angiboni ukuthi kona kule anything okuzaphumayo because thina vele sesibhalelwe lokhu esikufuna ukuthi sifunani from u-employer. I-meeting yakusasa it was possible kwakumele basithele ukuthi kona hayi izikalazo sizibonile so sizalungisa lokhu lalokhu lalokhu basinike ama-time frames yokuthi khona kuyayenzwa nini so that at least sibekwazi okokuthi khona umhlangano lo at least kuyaphuma something.
Lina kuyini elikufunayo kona?
Ama-salaries for ama-civil servants kumele bapheke at least using US dollar. Even if they are going to give us the RTGS, RTGS using the black market rate, so that is not the money we are going to use the US dollar with black market. Young of us, once you go to see the money from M. Bank, Bangasinigale, bank rate, if you need auction rate. So as you know, it's $540 equivalent. Or maybe they can give us ERTGS equivalent to 540 using the black market, which is Katesh at 950. Katesh na kangira utona amanesis bakore imali enengi ukuzelathi na amanye amasivu sevan. Ireason ngeyokuthi kona balama allowances amanengi. Thina sike sathi sifuna ama allowances for a number of other things, senior teacher, UTIC, special class teacher, or whatever case they haven't done anything concerning ama allowances. So sifuna ama special responsibilities and even the grading structure, iyachiyana grading, ama grade. You find you go to one head, iyachiyana the ordinary teacher, maybe the 10 RTGS.
Umnumzana Neva Nyawuzi, ukuhlanganiswa kwababalisi eProgressive Teachers Union of Zimbabwe. Ubexoxa leStudio 7 eHarare. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Ambrose Sibindi, ukuhlanganiswa yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions.
Okuqakathekileyo esingakutsho okokuqala yikuthi umhlangano lo imibuzo yokuthi i-agenda imi njani, ngoba okuqakathekileyo nxa abantu behlangana bekhulumisana umkhadi lezisebenzi, okuqakatheke kakhulu yikuthi i-agenda abayilandayo yiphi. Yikho kumqoka. Kodwa-ke izisebenzi zikahulumende zicacile ukuthi bona khathesi xa besiyahlangana bekhulumisana lo hulumende ongumkhathi wabo, bakhangele ukuthi inkulumo yami ukuthi imali le eyemzini i-American dollar bayithola njani, bathola malini, kwabakhangeleleyo. Bayacaca ukuthi uba bele bekhuluma ngale imali ephephukayo idola leZimbabwe kumbe sithi RTGS yeZimbabwe akubancedisi. And leyo ngqondo ungayinanzelela ingqondo eqinisekileyo, ngoba eqinisweni yikuthi eZimbabwe uhle ube silalo ungaze unikwe le imali yakhona seZimbabwe i-RTGS. Uqeda ukuyinika sofanele ukuthi uhambe uyedinga imali American dollar eza kungetha ukuthi uthenge. So ingqondo yabo iqondesile. Ukuthi kuzaphumane yikho kuwumbuzo omkhulu khonokho. Kodwa esikhali ma uhulumende laye kumbe umkhathi onguhulumende elaleli zisebenzi laye engumuntu ophila eZimbabwe ezibonele okwenzakalayo besikhali ukuthi uhulumende alaleli izisebenzi agcwalise izifiso zabo. Kungenzakala ukuthi engxenye imali abayifunayo nge-American dollar ingafiki khona phana, kodwa sikhathi uhulumende ahambe ngaleyo direction bayevumela kuleyo mali babe bafake le ndaba ye-RTGS eceleni kwesi kukhangeleleyo.
Ye, usezicathulweni zikamavima wena ungenzani kodwa balona?
Ngoba nxa sikhangele izisebenzi lo mkhathi sikhangele ukuthi into enkulu yilokho esithi thina i-production. Ukuthi ekutheni kwakho konke kufanele ukuthi izisebenzi lo mkhathi wabo baphathisane, bakhulumisane, bazwisisane ukwenzela ukuthi impumela yomsebenzi uphumelele. So mna umavimi ebenza kwenza ukuthi ngilalele izisebenzi. Ngoba sizwile ukuthi kuthiwa kuzabe kukhona futhi abamele ugatsha lwe-finance okuyibaba abanikazi bemali. So nxa kunjalo ngumavima bengafuqayo bona bemali ukuthi hayi abaye balalela izisebenzi kwenzela ukuthi bazwisise labo balandele babanikele imali ethengayo idwale meli kwenzela ukuthi umsebenzi esiwenzayo amatisha enelisa ukuthi asebenze abantwana babenefiti yekasi yephezulu. Kuthi labo abomongikazi labo abakhayela ezempilakahle labo basebenze bechelesile kwenzela ukuthi bakugulane abantu bathole impilo enhle, ngoba nxalo okungenziwanga ngaleyo ndlela kuzenza ukuthi abantu bahambe emsebenzini otitshala omongikazi bongabasebenzi bahambe ngeke babe izidumbu nje kodwa bengafika abana bengenzi lutho, ngoba vele bengabantu abalambileyo, bengabantu abangathi baswa bengaphathekanga kuhle, kwenza umsebenzi ongaphumeleli. So ngimazi nebenza kwenza ukuthi hhayi ngifuce bona befanetha lelilaleli zisebenzi elibanika imali ethengayo e-American dollar.
Umnumzana Ambrose Sibindi, ukunhlanganiso yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions, besiqoxa laye esekobulawayo. Sebedlela evalweni abadabuka eZimbabwe abahlala kule South Africa kulandela ukususwa ezindlini ngenkani kwabanye babo khona ngaleke kwele South Africa. Umnumzana Ngabuto Mabhena, umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, uthi ividiyo ebhodaboda enkundleni zokuxhumana etshengisa abanye abantu besuswa ezindlini yenza bengahlaliseki. Kulabantu abazwakala bekhuluma kubi ngabantu bokuza kuvidiyo le. UMabhena uthi bathe amathe ulandela isezo lesi.
Kunabantu bedudula okukhanya bangenele abantu bokuza kwenye indlu kawucaca ukuthi kukulephi lokishi kodwa babangenele bakhipha impahla zabo bethi laba bantu kababuyele kubo kasilalwazi lokuthi owe isibangela salokho yini ngoba ngithi abantu nxa behleli kabazingenele nje baba lesivumelwano lomnikazi wendlu bayisanelane phansi ukuthi bayahlala babhadale imali esingakwaziyo ukuthi ke umnikazi wendlu yena ungapi kasi laqiniso lokuthi umnikazi wendlu leyo isizalwane seSouth Africa kumbe la isizalwane esingabuyi eSouth Africa kawucaci konke lokho thina ke njengenhlangano kasivumelani lokuthi abantu bazithathele umthetho behambe behlukumeza abantu ezindlini zabo.
Singathi ke luphathwa njani udaba olunje baba Mabhena?
Kumele nxa kuyinkuthi umuntu wenze icala ngoba abantu benze icala kube ngamapholisa ayiwo asebenza lowo msebenzi. Ngoba nxa sekungena abantu njengalokho esikubona kule video elokhu ithunyelwa emagrupini amaningi kakhulu weWhatsApp kusuka kusethuse ukuthi kungani izinto ezinjalo ziyekelelwa senzakala ngoba umthetho kumba abagcini bomthetho ngamapholisa kakumelanga ukuthi umphakathi nje uthathe umthetho ufake ezandleni zawo. Singathola ukuthi kungaphi sizazama ukuthi sibuzisise ukuthi kwenzakalani kungani amapholisa evumela abantu bethatha umthetho beyofaka ezandleni zabo behamba besiyakhipha abantu abazihlalele endlini.
UMnumzana Ngqabutho Mabhena ngumgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa besuka la eJohannesburg. Singangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezwela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Abantu ababili bafile kwalimala kakubi abahlanu ekuqhamukeni kwesehlakalo.
Inhlanganiso ye-United Nations ithi kumele kuvikelwe isiphepheli emhlabeni wonke jikelele. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba i-UNHCR ithi ziningi izipepheli ezidabuka kwekuzwekazi le-Afrika ezithunjwa emazweni atshiyeneyo zisetshenziswe njengezigqili. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba uMongameli Joe Biden wakwela Melika ohlolwe izolo watholakala eselelinye igcwane le-COVID-19 uyazihambahambela e-White House engavezi ukuba ulomkhuhlane lo utholakele ele COVID-19 ngeviki ephelileyo lokhu ngokwesibili ukuba uba lomkhuhlane lo.
Abantu ababili bafile kwalimala kakubi abahlanu ekuqhamukeni kwesehlakalo sokudubulana ngemibhobho edolobheni ele Los Angeles.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizasiphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave kunapha-ke nxa lifuna ukuthi lingene sixokheni sibaningi. Ye okwamanje-ke sike sizwe i-religion lapho-ke uNtungameli Nkomo axoka khona labantu ngezokholo lwesikristu. Ake sizweni khonokho-ke ukuthi uthini namhlanje usiphatheleni uNtungameli Nkomo.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngoNtungameli Nkomo. Lamhlanje ngilomfundisi useNispanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje uSihlwa. Ngiyabonga ukwamukelwa kulolu hlelo.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje bengifuna sikhangele umbhalo okhangelane lokugcina kuhle imvelo yethu. Ngikhangele kuGenesis ichapter ka-1 iverse ka-11 ithi yona uNkulunkulu wasesithi umhlaba kawuveze utshani, le mibhida ethela inhlanyelo, lezihlahla ezithela izithelo ezilenhlanyelo yazo ngezinhlobo zazo. Kwaba njalo, umhlaba wasuveza utshani, le mibhida ethela inhlanyelo ngezihlobo zayo, lezihlahla ezithela izithelo ezilenhlanyelo yazo ngezinhlobo zazo. UNkulunkulu wakubona ukuthi kuhle. Kwaba khona ukuhla lokusa, kwaba lusuku lwesithathu. Ngakho ke lumbhalo engiwubalileyo uyasitshengisa ukuthi yona imvelo, umhlaba wonke jikelele, nxa sibona utshani, sibona imbhida, sibona izithelo, sibona izihlahla, konke lokhu yizinto ezadalwa nguNkulunkulu. Wathi uNkulunkulu esekudalile wasesithi yena kuhle. Kwaba into enhle kakhulu. Lapha sikunanzelela ukuthi uNkulunkulu wadala zonke lezi zinto umuntu wayengabi khona, kodwa siyahlangana lo muntu esekhona. UNkulunkulu esedale zonke lezi zinto, uNkulunkulu wasemfaka ke engadini yakhe umuntu ukuthi e-Eden, ukuthi laye ayigcine, ayihlakulele, ayikhangele ibenhle. Ngakho ngalezi nsuku nxa sikhangele i-Eden yethu isingumhlaba wonke jikelele uNkulunkulu owasinika wona, siyananzelela ukuthi thina lapha elizweni lethu leZimbabwe singangena kumbe sithi selupane, uyabona izihlahla ezinhle, siyabona izithelo, kumbe kusebhinga kulezihlahla ezinhle izithelo, kumbe kusemakhaya khonale eMzarabane, kumbe kusemakhaya eGwanda, eNtebe khonale, le ndaweni eBite Bridge, ePlumtree, konke zonke lezi ndawo siyabona izithelo, siyabona ke inyamazana uNkulunkulu azibekayo emhlabeni ukuze zibe isibusiso kithi. Lapha ngithi ukuthi abantu abaningi abakunanzeleli khonokho ukuthi lesi yisipho uNkulunkulu asinika sona ukuba sisikhangele. Yikho uNkulunkulu wathi kuhle eqeda ukudala zonke izinto lezi. Kuthi ukuthi wayekhangelela ukuthi zibe khona. Kanti siphila ngensuku lapha abathi ngesilungu asebekhangela khona ukutshintsha komkhathi, esingathi climate change. Kusenziwa kuyini? Kusenziwa ngokuthi umuntu kasagcini kuhle imvelo, kasagcini kuhle izihlahla, kasagcini kuhle izinto zonke lezi uNkulunkulu azidalayo ukwenzela ukuthi zisigcine lathi. Siyakwazi ukuba nxa sikhangele ezescience, siyakwazi ukuthi izihlahla lezi yizo ezisinika umoya esiwuphefumulayo ukwenzela ukuthi siphile kahle. Kusho ukuthi uNkulunkulu wathi ezidala esithi kuhle, wayekwazi ukuthi lezi zihlahla zizo ezikwanisa ukunceda ukuthi umuntu aphile, athole umoya ukwenzela ukuthi nxa ewuphefumula lowo moya umzimba wakuqine. Siyakwazi ukuthi uNkulunkulu wathi edala lezi zihlahla wazidala njalo ukuthi yizo eziselaphayo. Ngakho ke kuqakathekile ukuthi ukuzwisisa kwethu uNkulunkulu, ukuzwisisa kwethu ivangeli, sizwisise ukuthi silomlando thina njengabantu ukugcina imvelo yethu kuhle.
Akuyiphethe mfundisi.
Egama likaJesu niyathandaza baba, size ukuba lapho esikhona sibe ngabantu abagcina kuhle lomhlaba wasinika wona, sibe ngabantu abakhangela imvelo yethu, sibe ngabantu abangadiliziyo umhlaba kodwa abawakhayo. Egama likaJesu niyathandaza, amen.
Lolo bekulohlelo fuselela umoya silomfundisi uSenispanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungami linkungo.
Siyawakhulu untungami linkomo ungathina kusasa. Kweza bacha namhla sikhokha lokhulekani Dube odabuka eZimbabwe ohlala kule South Africa.
Ngizihlalele nje zam ukuthi ngizithayele ngama pistop wami ku laptop la.
Kunjalo Johannesburg.
Hayi Johannesburg uhleli kunjalo kuyancingiswana kuphela lapho.
Ye awuzange akwageke ukukhona mfana.
Ngila 4 months ngisuke ekhaya.
Oh yebo.
Eh.
Usebenza kodwa
angizange yimi ukusebenza vele ngihleli ngisebenza. Manje sengishaya indaba ama permit maybe kezogcina khona engasasebenzi yabo.
Wo uvele kathi le permit yakho.
Eh.
Ilani special zibaba permit.
Eh. Mina ngisebenza njenge chef yabona kwenye guest house la manje Kwamanje sasebenza but ngendlela abathetha ngayo ukuthi 31 December masingaphumelanga uku-apply ngibe kanjani. Lathi sazama nga-apply la mloke ngizadidekile komqondo ukuthi kanti ngizoqala phi yabo.
Kuyini okuhluphayo tu?
Ama terms and conditions phela ukuthi like uthole i-permit njengoba ungela like ama critical skills yabo.
So kumele tube lani. Khuluma sinu Jule ba.
Angithi ufanele ngiqale ngi-apply i-waiver. Yabona ama conditions of getting i-waiver first then i-waiver bathi uzoyithola like after si-approve Department of Labor, then they give you green light to go and apply for general workers permit. Yabona, so is the process yokuthi if I start it now until next year, because iwaiver iyathatha maybe 3 months, 4 months, of which siyabese sikudisemba, yabona.
Ngiyakuzwa Dube. So kuyahlupha phela lokho.
Ah, vele kunzima amadoda amaningi lapha vele yabona singabona siphumelela lapha kusho ukuthi hhayi elako Dube idlozi liyabe ligida kahle.
Hayi la kumthembo mina lazi vele ligida siya lapho kumele liye khona. So ngiyakwazi.
Hayi la kodwa elakodwa siyalidinga manje ukuthi ke lizame ukusondela eduzane libone ukwenzakalani ngoba abantwana bazolamba ngokudala la.
Ngiyakubona sibili. So manje uzayenzani mfowethu?
Ah mfowethu yazi okunye sesiyakubeka kusomandla ngoba sesingasho sithi izophuma oyingaphumi yabo.
Kodwa wena ubona iyaphuma kuphela.
Athi ninkinga sazi phela ukuthi kuzophuma uma ngeke kuphume yabona yini ngoba angithi kule panel ezothatha izinqumo ithatha izinqumo zokuthi can you grant him the permit or is the rejection because you know inkinga futhi using imali yangkhona sinayo yabona ukuapply ama like waiver but 1.550 and then after that vanesi ufuna clearance mbuya sezimi we police station yabo so fanele sedinga
imali.
So fanele siyofuna i-clearance le ekhaya le.
Manje uzayithola njani?
Yikho ngithi ukuthi hey kunzima mfowethu.
Ngoba uhamba ekhaya phela abadala siyamazi vele ngo-CCC singamnike lutho.
Hey wona inkinga lapho. Azazi kuyenza kanjani ube siyafika. That is thing esasifunda la basesipoliseni basizamela ama-clearance.
Yes, uba kuzamela i-plan, eh?
Ngoba kodwa i-police clearance ngizayifuna uma sengidole i-waiver yabo.
So vele kunjani?
Ngizamele i-process yakuqala ma ngiyimvumela then sengizokwazi ukufuna i-police clearance. Ma bengideclina ku-waiver, there's no need for me ukuthi ngiyofuna i-police clearance, yebo.
So sokumele ukuthi uhlale ngenkani?
Angiyazi, maybe sabe silithinta khona lisixhuma la lisinikeza amaqhinga okuthi impilo singayibambi kanjani, si-adjust i-situation yasekhaya, yabo.
Ya ngoba kuyahlupha. Ekhaya vela kubuyele kuvele.
Ah, mfowethu uyabona mina ekhaya ngabuyela but inkinga yo angazi ngiyoqala phi.
Kuyahlupha.
Yazi kube kuthiwani somfowethu yabona? Ukube kuthiwa ngine maybe ngingaba le email yakho ngeke ngikubone ngilamanye amaphepha ami ngawenza ekhaya lapha na ngistakile I don't know where to start but sort of a business nyane yabona. So if maybe manganginikeza i-email yakho ku-email lama iphepha la ngoba angeke ngikhulume ngale moya ethi ngilani. Maybe ungamphendula ungixwayisa ukuthi umbonise ukuthi indoda mawufika ekhaya lento le ufuna iphumelele fanele uhambe kanje ngoba la msingicwa okufuna umsebenzi angisafuni yazi sengifuna ukuthi like ngizikhashe ngizikwazi ukusebenza sengisebenzile iminyaka eminingi eGoli la.
Mhm. So le muli ulomfazi ulakho konke.
Konke lokho ngina.
Banga kathesi.
Manje basekhaya manje bashiye manje ekhaya.
Yamadodo kunzima he?
Kunzima.
Lo ngukhulekani Dube odabuka eZimbabwe ohlala kule South Africa limzwile sibile khuluma ngokuthi wenzani kula ngale kwele South Africa. Wezemidlalo iqembu leHighlanders Football Club libe ngujiki lobhanqa leTenax Football Club emdlalweni weCasilaga Premier Soccer League odlalelwe eBarberfield Stadium namhla kobulawayo. Emidlalweni efanayo ngezi Platinum 2 Triangle United 0, Manica Diamonds 1 Yata 1, Dynamo Stimbare 2 Bulawayo Chiefs 0. Okwamanje sike sizwe ezomculo.
Salibonani, salibonani lonke. Ibizo lami ngu-Anton wakwaChuma, ozalwa lapha eNkayi endaweni yaseziqalabeni. Ngaphansi kwenduna uMadliwa usabhuku umkhululo. Ngidume ngebizo elithi Mlando wetshitshinyona emnyama emculweni kaMaskandi, umculo engiwuculayo. Ngiqala ukucula ngo-2015. Manje nginamadlalade awu-4. Idlalade lami lokugcina isihloko salo sithi Sorry Baba Boyisa. La emculweni ngene ngicula na nomfana ozibiza ngomqhelukelo uzamana wakabuthelezwa senqutho lapha eSouth Africa. Uyumfana engene naye emculweni kodwa ngimthole yena ekhona. Isifiso sami ngesokuthi abantu bangakithi eZimbabwe yonke jikelele ikakhulu komthwakazi besinake singabeculi ukuthi besiqhathe kuma shows, kuma business opening ceremony, kuma birthday parties, emishadweni, kuma political rallies. Njengamanje kuyakhampenwa ukuvotwa eMandebeleni ngapha besifisa ukuthi abantu bakithi besiqhathe njengoba abaningi sebeyasazi. Siyake sihambe siyecula endaweni yangakithi eNkayi, eManomano, endaweni ezinjalo. So isifiso sethu ukuthi abantu besinake singabaculi ngoba ukuba umculi ukhuliswa ngabantu, awuzikhulisi wena. Futhi awukwazi ukuthi ugide uziqakezela uthi wena uyakwazi ukucula kodwa abantu bengakuzwa. Abantu yibo abasizwayo. Kodwa mangabe besizwa, sicela ukuthi besisapote ngokusiqhatha, ngokusithengela ama-CD. Ngingumfana ongalisabi ihlazo, angilaso isponsor. Into siyazenzela sikhiphe ezikhwameni zethu. Kungaba yinto enhle ukuthi sithole isponsor kubantu bakithi. Siyazi abantu bakithi baningi abalawo amandla ukuthi besenzele izinto. So singajabula kakhulu uma singathola isponsor ikakhulu eNkayi kanye nomthwakazi wonke jikelele. Ngingumfana mina ofunda emaphasaphasa primary school lapho engafunda khona. Ngazosuka lapho-ke sengisiyafunda kwesinye isikolo. Isicelo sami yi-support enkulu kakhulu kikho konke especially kuma-political parties lawo abhizi ngama-rallies njengamanje ngoba kukhona ama-political parties esisebenza nawo. Asina ukuthi yiliphi iqembu, yiliphi iqembu, ngoba uma ungumculi ungumuntu okhangisayo yonke into, uyi-ambassador, uyi-real model. So sisebenza nalobu ubani kodwa ekusebenzeni kwethu sisuka singakhangelisi komunye umuntu oro sithethise omunye umuntu. Ngiyabona.
Ye, siyabonga kakhulu ke namhlanje yimi ke uDibs Dube khonapha emsakazweni wenu. Ndingakhohlwa ukuthi lihlale lisixhumaxhuma. Siyabonga kakhulu. Lilale.